iconcern yethu nje ukuthi yona besikhangelele ukuthi uhulumende uza ratify United Nations Convention umthetho owasayinwa ngamazwe wonke jikelele uthi ukhangelwe impilo zabantu abalimeleyo labagogekileyo ukuthi bingaphila njani, and especially ukuthi bekhangele ukuthi imithetho yonke nje ibe le component ye-disability. Iparlamenti yethu kayikaratify, and besitshelwe last year ukuthi lo nyaka bazaratifya i-convention le manje kabakuyenzanga.
Ungasichathisela ukuthi bengaguqula le imithetho kuzancedisa njani abantu abagogekileyo?
Kuyanceda kakhulu ngoba kuzakhe kukhangelisiswe imithetho yonke nje ukuthi yabe inanza yini abantu abalimeleyo ukuthi labo benanzwe babe ngabantu, ngoba kuba ngumuntu olimeleyo ukuthi uzafuna into zonke nje ezifuna ngomunye umuntu. Imithetho le ekhona bayasikhohlwa, bayasitshiya emuva kakhulu nxa bekhuluma nge-development, kabakhulume ngomuntu olimeleyo, bekhuluma nge ama-Millennium Development Goals, akula abantu abalimeleyo abakhuluma, abakhulumi kabatsho ukuthi kulabantu abalimeleyo labo abazakumele bencede ukuthi ku-eradication ye-poverty.
Kuyini elingathi kuhlupha kakhulu abantu abagogekileyo?
Izimali, uhulumende benike abantu izimali kudala kungakabi le NGO esithi i-public assistance. Manje imali leyo kayisatholakali. Last year abantu bacine ukuthola ama-$20 ngenyanga ngoJuni last year. Unyaka lo vele abantu bangatholanga lutho. Even abantu abalimeleyo, sikhuluma nje even i-National AIDS Council lapha eZimbabwe kula program ekhangela abantu abalimeleyo abaphila ngegcikwane. Luthi bathi bona abantu abalimeleyo gabala i-HIV kodwa balayo and baningi bayaphiyela. So isale sifuthi kungaba le program ihle laye ikhulu ukuthi abantu abalimeleyo bazabenefita so like ukuthi kube le quota sithi 8-10% or something like that.